isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolosibili mhla ka 20 kulwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare mhla ka 1 kuNcwabakazi ithi ikhangelele ukuthi umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ayethula ubufakazi, kodwa uza kuya yini.
iKhomishini imelele ukuthi abuye njengokumema kwakhe. Okuningi kuyezwakala yebo emaphephandabeni, kodwa iKhomishini imelele ukuthi uyabuya kusasa azonika ubufakazi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuba sembuthanweni wokuthandazela ukuthula elizweni ozakwenzela eHarare kusasa.
Hayi, mina ukuthi ngiwekhawunti kumbe ngasiwekhawunti kangikwazi, kodwa engingakutsho ukuthi andithembi ukubana usathane angazilwisa. Uyabonwa wena ukubana uJesu yena ngokwakhe is the Prince of Peace.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula ibhajethi ngolwesine. Bakhangeleleni abakhubazekileyo?
Khanya njalo ama-cues ezimota lokho esiyaphambili besicabanga ukuthi sokuphelile. Besikhangelele njalo ukuthi imithi ezibhedlela kuma-pharmacies kayitholakale ngentengo abantu abayenelisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazuzwa kuwona lo umsakazi. Ikhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare mhla ka 1 kuNcwabakazi ithi ikhangelele ukuthi umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa ayethula ubufakazi. Ngeviki edluleyo uMnumzana Chamisa uthenxa uMongameli Mnangagwa engabizwanga layikayi. Ikhomishini ekhokhelwa nguMnumzana Khalema Mohlante ithi imkhangelele ukuthi uza kuba ekhona. Kodwa uMnumzana Chamisa ubikwa ibhalele ikhomishini le incwadi ebuzisisa ukuthi kanti kungani ebizwa yena uMongameli Mnangagwa bengamemi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isikhulumeli sali ikhomishini uMnumzana John Masuku ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ikhomishini imelele ukuthi abuye njengokumema kwakhe. Okuningi kuyezwakala yebo emaphephandabeni, kodwa ikhomishini imelele ukuthi uyabuya kusasa azonika ubufakazi.
Yes, ke sezwa yena sithi nxa uMongameli Emmerson Mnangagwa engabizwanga layika sozabuye useguqulile yini lokhu kade ujula?
Yena nguye ongakutsho khonokho, kodwa ikhomishini nxa ibiza umuntu ukuthi azonika ubufakazi kayibuyi ukuthi abantu bazoxoxa kumbe babesedale bephikisana, kodwa umuntu ubuya azinikele ubufakazi obuqondane laye. Omunye labuye anike ubuqondane laye kumbe ubuqondane lehlanganiso yakhe. Yikho-ke okwakhathesi ikhomishini yakubona kufanele ukuthi inxuse abantu abanjengabo i-Advocate Chamisa, uMnumzana Tendai Biti, uJim Kunaka kanye loShadrick Mashamombe labanye abatshoyo ukuthi bafuna ukubuya, ufana loMnumzana Maphosa ongukankosikazi Maphosa lo owabhubhayo ngelanga lakamhlaka August 1, kanye lenhlanganiso ezinjenge Zimbabwe Lawyers for Human Rights, kanye lalabo abazingcitshi ekusetshenzisweni kwemibhobho kanye lokusebenza kwenhlamvu ezijiyeneyo.
Bona labo abanye abangaso uMnumzana Chamisa abafana labo Tendai Biti, bona-ke bakukhona yini abakukhulumileyo ngokuza khona ngapha?
Asike njalutho, kodwa enxenye kungabe sekubele nguquko, kodwa lapho ecine khona ukubona ikhomishini ibikubona angathi bazabuya ngelanga lakusasa.
Lizamema yini uMongameli Mnangagwa?
Ikhomishini yenza umsebenzi wayo ngezigaba ezijiyeneyo. Okwalesi sigaba ikubone kufanele ukuthi imeme uMnumzana Chamisa. Nxa kuza kuba lesi gaba esiza kwenza ukuthi kufanele ukuthi kumenywe uMongameli Emmerson Mnangagwa kumbe abanye, ikhomishini iza kukhangela xa leso sikhathi sesifikile.
Lowo nguMnumzana John Masuku, isikhulumeli sekhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare phambilini kokhetho. sixoxela eSeharare. Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Nick Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi uMongameli Mnangagwa engabizwa uzahamba. Kusasa uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba khona kumbuthano wokuletha ukuthula elizweni othiwa National Peace Initiative ozakhokhelwa isizalwane sakwele South Africa umnumzana Hakan Henmon okhokhela inhlanganiso ye-Federation for World Peace and Unification. Wona umbuthano yabo useHarare enkundleni ye-National Sports Stadium. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekhonale esigodlweni.
Lumbuthano wenziwa kulokufuthelana elizweni kulandela impumela yokhetho abamabandla aphikisayo abangavumelani layo. Omunye wabaphatheke ekuqoqeni lomkhosi nguBishop Johannes Ndanga, umkhokheli wenhlanganiso ye-Apostolic Churches in Zimbabwe. UNdanga utshele umhlangano lentatheli zindaba owenzelwe e-Media Center eHarare namhla ukuba uZulu weZimbabwe azinikele ekuqhubekiseleni phambili inhlelo zokukhankasela ukuthula. UNdanga uthi lesi yiso isikhathi sokuqeda ukufuthelana, kudingwe lendlela zokuletha ukuthula elizweni ukuze kube lentuthuko uqobo. Okusekelwe ngomunye wabafundisi abakade bekulomhlangano lentatheli zindaba njalo engomunye wabaphatheke kwezokuqoqwa kwalomhlangano ozobuthanisa iziphathamandla ezivele kumagumbi omane womhlaba, umfundisi Busani Sibanda webandla le United Apostolic Faith.
Hayi, mina ukuthi ngiwe cult kumbe kasiwe cult kangikwazi, kodwa ngingakutsho ukuthi andithembi ukubana usathana angazikuyisa. Uyabonwa wena ukubana uJesu yena ngokwakhe is the Prince of Peace. Nxa enguPrince of Peace angeke lumama nxa kade ngumama wesathanism azofaka indaba yepeace, ngoba uyabe ikingdom ezilwisayo kasho zime. So mbona ngani mina umama lo uhamba ngokuthula, njalo ukuthula kusathana into ezimbili ezijeniyo. Satan came to kill, steal and destroy. Then okulandwe ngumama lo ambona ngani kuyadlelana lokubulala lokutshontsha kumbe lokuphazamisa.
Uthi uqakathekile uSibanda ukuba njengelizwe uZulu aphatheke kumikhankaso yokuletha ukuthula elizweni kukhunyisanwe umlotha.
Sikhangele ukuthula from kulevo yankhaya emulini, sikhangele ilevo yasechurch, sikhangele njengelizwe.
Kodwa uZulu okubalisa uNkosi Khona DVD ulombono owahlukileyo.
I-message yakhona ayikho clear ukuthi kahle kahle akulandelapha ngokomnotho welizwe, akulandelapha ngokuthi kube lokuthula elizweni, njalo kuyagoqela la families. Into yakhona isingenelwe ngukhulumende kakhulu, ngiyose i-drive into yakhona sesimayo lathi ukuthi kanti ukhulumende ezegijimisa okokholo kangaka sokuhambe njani.
Abaqoqa lumbuthano balandule imbiko ethi uNkosikazi Moon ngowesonto yabakhonza uSathani. Abe-Federation for World Peace and Unification, FFWPU, bathi uNkosikazi Moon uzothatha leli thuba ukukhulumisana loZulu ngenhlelo ezehlukeneyo okubalisa olokusiza ekuthini uhulumende weZimbabwe asuselwe izijeziso zomnotho azibekelwayo kanye lezabekelwa enye inkokheli yazo kakhulukazi ezisebandleni leZANU-PF. Bathi umuntu wonke unxusiwe okubalisa abezamabandla ezombusazwe ezokholo kanye loZulu wonke ejikelele. Asenelisanga ukuzwa ukuthi umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uza kuba ekhona na kulombuthano. Abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu yeZimbabwe Council of Churches bethule umbiko ukuba abalali la lo mkhosi, njalo kabasoze babe yingxenye yawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Osanda ukukhethwa ukuba ngumeli eMelika ukumela eLebhilithane eZimbabwe unkosazana Melanie Robinson useveze ukuba uhulumende wakhe uqhubekela phambili ngenkulumo zenguquko kwezomnotho lezombusazwe njalo usebenza lebhanga eliphathisa amazwe ele-International Monetary Fund, i-IMF, lona eselithunyelwe eZimbabwe ukuyaxwayisisa ngezomnotho. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilithane.
Ekhuluma labenhlanganiso emele izizalwane zeZimbabwe eNgilandi, eyeZimbabwe Diaspora Focus Group eLondon, unkosazana Robinson uthe usebenze kakhulu kwezentuthuko njalo ukuya kwakhe eHarare ukhangelele ukuqinisa ubudlelwane belizwe lakhe leZimbabwe kwezomnotho, inhlalakahle lamalungelo oluntu ukuze eleZimbabwe lithuthuke.
Everybody's having a good look at the economic situation and trying to work out where Zimbabwe is, and there's an IMF.
Wonke umuntu ukhangele ukuthi wenzakalani kwezomnotho eZimbabwe. Kule qembu le-IMF elikhona ngale ukuzama ukuhlela izinto. Siyakwazi eZimbabwe eminyakeni edlulileyo belizama ukuvuselela ezomnotho kodwa kulobunzima obukhulu. Ngakho ke i-IMF isahlolisisa ukuthi kume njani, kungalungiswa njani, ibisisitshela ukuthi singenze njani.
Umumo wezomnotho ukhanya ungakathuthuki kweleZimbabwe. ELebhilithane ngelinye lamazwe elalithembise ukuphathisa eleZimbabwe ngemali nxa ukhetho lungenziwa kungela kuthandabuza ukuthi onqobileyo ngubani. Kodwa leli lizwe lokhu limadolonzima ekuphathiseni eleZimbabwe. Abantu abaningi bayakhala ngoduwo olukhona, kodwa unkosazana Robinson uyagcizelela ukuthi kumele kwenziweni.
Create that virtuous circle of actually getting investment into the country and creating jobs and allowing people to really have
kumele kwenziwe indlela zokunxusa abezomnotho ukuthi baze kweZimbabwe ukuze kuvuleke imisebenzi. Silinde ukuzwa ukuthi IMF ithini lokuthi uhulumende weZimbabwe ufuna kusetshenzwe njani njengoba ibudget isikhichiwe. Sibone njalo ukuthi kule nguquko kwezomnotho la kwezombusazwe
potentially some quite tough actions that need to be taken.
Unkosazana Edna Mwase ngomunye walabo ababenxuswe kulomhlangano wokukhuluma lonkosazana Melanie Robinson.
Ukumbona kwami mina ukhanya engumuntu ozwisisayo, engumuntu okwaziyo ukuthi iZimbabwe ime njani.
Umnumzana Arthur Molefe kasuthisekanga ngokukhulunywa unkosazana Robinson.
Kodwa wali ukusitshela nje ukuthi ama-priorities awama-British kuyini, wathi useyafunda ukuthi ezwe ukuthi ama-priorities kuyini. Themba ukubana wezwa ukuthi sasithini thina bangaphandle ngapha, ukuthi bake basilalele lathi hathi ukusi-ignore.
Unkosazana Melanie Robinson oqala umsebenzi ngenyanga kazibandlela ngomnyaka ozayo ukhangelelwe ngabaningi ukuthi uzaphathisa ukuthi abezomnotho babuye kweleZimbabwe ukuzothuthukisa ilizwe ngokuvula amabhizinisi lokuqeda uduwo lwemali. Robinson uthatha isikhundla ebesiphethwe unkosazana Catriona Lang. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Ukuqhamuke omunye njalo umlilo eHarare namuhla endaweni esebenzela abantu abaphila ngokwenza imisebenzi yezandla ethiwa Siyaso Home Industries eMbare wachiya izimota eziningi ezigoqela amaroli lezincane ebezilungiswa. Umlilo lo ulandela owayizolo oqhamuke eGlenview 8 complex eHarare njalo wona ochise impahla endlini engena kunkulungwane lenkulungwane zamadola edolobheni leKhadoma. Lakho kuqhamuke umlilo izolo ntambama wachisa izitolo ezintathu ezigoqela esako Edgars. Amapholisa athi asacwayisisa ngezehlakalo lezi. Ingozi lezi ziza ngemva kokutsha kwesakhiwo esihlala odokotela abasebenza esibhedlela sempilo koBulawayo ngomgqibelo. Ngeviki edluleyo kule bhasi elumathe njalo umlilo kwafa abantu abangamachumi amane lambili eGwanda duzane leWest Nicholson. Imililo yonke le isidale insolo kwabanye abathi ungani ingabomo. Untungameli Nkomo Studio 7 ixoxelo Councilor weHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe waqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Engakutsho ukuthi ngalesi sikhathi kuyachisa kakhulu lakho futhi abantu sibebambene kakhulu ezindaweni lapho abasebenzela kuzo. Sokubanga ukuthi kuswelakala kwespace ngoba abantu sibeqotshwa emadolobheni sebesiyabambana kakhulu kwezinye indawo lapha abavunyelwa okanye bevunyelwa kuzo. Sokugcina sokubanga ukungabi lokunanzelela ekusebenzeni abakwenzayo endaweni lapho okusetshenziswa khona izinto ezinjengama-generator, izinto ezingabanga ukuba lomlilo uma zingabanjwanga kakuhle njengalokho okwenzakele ngale eGlenview. Ngoba sizwa ukuthi umlilo waseGlenview wabangwa i-generator eladubukayo, ukuthi ukuthi otherwise kade kungela proper ventilation noma i-circulation yomoya kakuhle.
Bakhona abanye abasolayo Hadebe abathi imililo le ingaba iqalwa ngabantu abenza ngabomo. Ukubona njalo lawe?
Yes, lami ngikukhuluma labantu nomuzwa abantu bekhuluma kulo mcabango lawo onjalo kwabanye ukuthi otherwise kulabanye abenza ngabomo bezama ukuthi babe lesingayithi bona i-punishment kwabo labo abakhanya bengawelelani labo. Kodwa hayi, mina ngisuze ngithi la mazwi a-confirmed noma ukuthi kaka-confirmwanga ngoba asikazi ukuthi liqiniso yini, kodwa kukhanya umcabango wabantu.
Kuyini ongakuxwayisa ngakho uZulu?
Abantu otherwise kuqakathekile kathesi ngalezi nsuku ngalesi sikhathi esokutshisa okukhulu kokwelanga ukuthi bahlale balama-fire extinguisher eduzane labo ukwenzela ukuthi kungaba lokuvuka komlilo baphangise ukucitha.
Lo mnumzana Thamsanqa Hadebe ukhansila weHarare sixoxelaye ekhonale esigodlweni. Kusenjalo sekuqhamuke ukufuthelana phakathi kwenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu logatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa ngemva kokuba lolu gatsha luveze amacebo alo okwethula umthetho oza kwenqabela ukuthi abantwana abazalwa ngabazali bakwamanye amazwe abahlala kwele South Africa bengaphiwa incwadi zokuzalwa. UBenedict Nhlapho usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo mthetho ofuna kwethulwa lugatsha lwendaba zasekhaya ubhalwe kuNational Gazette number 41970, 12 October 2018, volume 640, page 78, notice number 1085, ukuze abantu betsho abakucabangayo ngawo. Ngokutsho kwesiphakamiso salomthetho, abantwana abazalwa ngabazali bakwamanye amazwe bazaphiwa amakhadi okuzalwa kuphela bese bethunyelwa kuzigodlo zamazwe abo ukuthi zibasize ukuyathola incwadi zokuzalwa emazweni abo. Inhlanganiso ezibalisa iCenter for Child Law, Lawyers for Human Rights, Scalabrini Center of Cape Town, UCT Refugee Law Clinic, le African Diaspora Forum zithi zizaphikisana lokupasiswa kwalomthetho ngoba wephula ilungelo labantwana. Zithu zakwenza ukuthi abantwana beziphepheli ezingenelisi ukuya ezigodlweni zamazwe azo bekhule bengalalizwe bese kusithi abantwana abazintandane labo kube njalo. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum osanda kukhethwa umnumzana Vusa Moses Banda uthi abavumelani lokuthi isiphakamiso lesi semukelwe njengomthetho ngoba sizathwalisa abantwana laba amagabha avuzayo.
Sikubona kuyinkinga enkulu kakhulu lokho, njalo kuzohlukumeza ingane ezingakwazi ukuzikhethela ukuthi zizalwa kephi kumbe abazali bazo baya kuphi nazo. Sibona ukuthi ma ingane lezi zinganikezwanga incwadi zokuzalwa lapha eSouth Africa, lokhu kuzonikeza abantwana laba inkinga enkulu kakhulu ukuthi banelise ukuya ezikolweni bafunde bathole nosizo ezibhedlela ngoba bazobe nazo incwadi zokusho ukuthi bangobani.
Le yinto egcizelelwa umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena, yena othi abantwana bakwamanye amazwe bazathwala nzima ngaphandle kwabeZimbabwe njengoba bevele bengazitholi incwadi zokuzalwa kuleli.
thina ke abeZimbabwe umuntu nxa engathola umntwana esibhedlela ese South Africa uyahamba eZimbabwe consulate ayethatha i birth certificate eZimbabwe nxa esefike iminyaka engu 16 ulalo ithuba lokuthi ke aapplyele i citizenship e South Africa kumbe yabazali bakhe
kodwa ke sizalo seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi ungaba ngumthetho omuhle ongafundisa izalwane zezukazi le-Afrika ukuthi zihlale emazweni azo zixazulule inkinga zazo hathi ukubalekela kwamanye amazwe.
Ingane zakithi sezikhulela lapha zifunda yonke into labugebengu ukuthi umntwana wazi ukuparticipate ingane. So umntwana maye ngakuyela eyewondlwa akhulele kibo athatha ubuzuba kibo. Kuso siza kakile ukuthi basebenze ilizwe lakibo. Nabadala abazali babakhumbule ukuthi ekhaya kuyayakhiwa. Hayi umuntu eqoqumisa abantwana azobagcwalisa lapha eSouth Africa. Iyethi ngale imizi isala ingamanxiwa.
Ngokutsho komthetho womhlaba, ilizwe lapha umntwana azalwa khona yilwe lomthwalo okumupha incwadi yokuzalwa. Kungakhathalekile ukuthi ilungelo lokuba isizalwane sakulelo lizwe useliphiwe kumbe hatshi. Ngamelesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Zulu kandaba wemutoko, siyakuchayela ihlombe. Ngosekelo lwenu kungxoxo ebisemutoko senda. Lani basechipinge. Kwabakhuthwa yilezi ndawo, ithuba lisesekhona. I-Studio 7, eye Voice of America, imanyene labe Media Center, ikwethulela ingxoxo ephathelane lenhlupho elibhekane lazo. Ezifana lokuswelakala kwemali lamafutha ezimota, uqonga kwentengo yempahla, lokudla ngalesi sikhathi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa, usile nsuku ezilikhulu ekuhulumende ngemva kokukhethwa kwakhe ngontulikazi lonyaka. Hlanganyelane lathi ngolesithathu mhla ka 21 Lwezi kusukela ngo 6:30 kusiya ngo 8:30 ntambama eCrown Plaza Hotel eHarare. Lingakuthwa yileli thuba lokutsho imibono yenu ngokwenzakala emangweni wenu.
Uhulumende uthi uzaqhubeka encedisa amankampani ngemali yakwamanye amazwe evela ebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank ukwenzela ukuthi enelise ukwenza impahla edingakalayo ukusetshenziswa emafekithali, ama-raw materials. Lokhu kubikwa kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezamafekithali umnumzana Mangaliso Ndlovu emhlanganweni asanda ukuqhuba labo somabhizimusi, lapho agcizelele ukuthi kabasoze babanjwe ngamandla ukuthi behlise intengo yempahla lanxa kufanele bezinuke amakhwapha njengoba abanye babo beyikhuphula mahlayana. Umnumzana Ndlovu uthi kusobala ukuthi iningi kalenelisi ukuthenga impahla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu, okugcizelelwe ngumnumzana Melusi Moyo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Kwezinye indawo zitholakala ngayo le imali esiyibiza sithi i-foreign currency. Lapha kwezinye indawo ezitholakala khona ziyabe zibiza intengo ephezulu kuba forced ukuthi uthenge enye i-grocery ongayifuniyo ukuze uthole i-basic leyo oyifunayo. So kusiba nzima njengoba usazi ukuthi kuleli lizwe sisebenzisa i-multi-currency ukuthi ngabonakala ngibhadala isikweletu sami nge-US kumbe ngifuna kumbe ubhuru wami efuna ukuyawoda e-South Africa, sokumele ngiboshwe ukuthi ngingusiphathelela. Ngabonakala utshintsha imali kumbe ubhadala omunye umuntu sokulicala, osokusiba nzima ukuthi kathi manje sisasebenzisa njani i-multi-currency yethu. Kumbe kuthiwe xa ufuna i-drink one per customer, ngilabantwana abangu-4 sokumele ngithenge i-drink eyodwa ngibuyele ka-4 ukuze abantu bakwane. So ngezinye indlela sina njengezakhamizi sibona ukuthi akukabi notshintsho olukhona, kodwa hhayi ama-fuel silima ubhodabhoda edolobheni lakobulawayo sokunomehluko. Into endakade sizibona leyo kazisekho, yiyo into esibe notshintsho eyenzakaleyo ama-fuel sitholakala sibili emagalashini amaningi.
Umnumzana Dingumuzi Phuthi omela ibulilima West edalele ephalamende engowebandla lezanu PF uthi okuphuma emhlanganweni yokuhlela uluhlu lwendleko zikahulumende olwebhajethi kungaphathisa ukuthi impilo yabantu ibe ngcono ngomnyaka ozayo.
umuntu obesukuma ube khuluma ngokwehliswa kwendlela esispenda ngayo imali especially singuhulumende njalo sibe lendlela yokwenza imisebenzi eletha inzuzo enjengemisebenzi lempahla ezilingiswa kuleli ukwenzela ukuthi utholakale leyani imali esihluphayo kulezi nsuku okuthiwa yi-foreign currency. Abantu bebebambene bekhuluma kungelani lokuthi uvela kuliphi ibandla, bebekhuluma izinto ezilungele ilizwe leZimbabwe.
Lokhu kugcizelelwe ngumeli weMakhokhoba edalele ePhalamende, uMnumzana James Sithole, oyebandla le-MDC.
Iminyaka edlulileyo bekungani kulokuyekethisa ama-ministries abengani alokukhangelela ke phansi komsebenzi lo wePhalamende. Kusitsho ukuthi iPhalamende umsebenzi wayo ngokukhangela ukuthi ama-ministries akahulumende asebenza njani, ikakhulu indlela abasebenzisa ngayo imali ababeyitholile beyinikiwe ukuthi bayisebenzisa ngendlela inokusemthethweni. Njalo ngiyathemba ukuthi labo-ke amaminista nxa kade bekuthatha lula umsebenzi wephalamende, hayi kakhe simbone ngani lapho sekuzenza ukuthi benze umsebenzi wabo ngendlela elokunanzelela-ke kakhulu ngoba bekwazi ukuthi kulabantu abakhangeleyo.
Usomabhizimusi ophatheke emhlanganweni loMnumzana Mangaliso Ndlovu, uMnumzana Busisa Moyo, ubikwa igcizelele ukuthi lanxa uhulumende efuna ukuthi osomabhizimusi bakhiqize impahla ezidingakalayo ukusetshenziswa emafekithali ama-raw materials, badinga imali yakwamanye amazwe ukuze bekwenze lokhu. Asizweni umbono wengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, uMnumzana Masimba Kuchera, ngalolu daba.
Kumele uqale wenze i-research ungakafaki imali, kodwa kumele i-RBZ ihle itshele abantu ukuthi yikho esiwutholileyo sizafaka imali kumafektari lawa nalawa nalawa ngenxa yezizathu ezithile. Basitshele ukuthi ungane befake imali kuprogram umbe kutekisibe ayafake imali. Kunganceda ukuthi uhulumente ayithole imali ngoba uyabe esenze i-research eyokuthi abekwazi ukuthi ufunakala imali engakanani ukuthi amafektari lawa avuseleke.
Osomabhizimusi bagcizelela ukuthi ukuswelakala kwemali yakwamanye amazwe kungaqedwa yikuthi benelise ukuzenzela impahla zama-raw materials elizweni, kodwa lakho kufuna uxhaso ngemali efanayo.
Namuhla kuhlelo lwe-The Connection sixoxa labasakhulayo ngobunzima abahlangana labo empilweni ngenxa yokutshabalala komnotho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla, lilami uNtungameli Nkomo.
Woba nini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo felejili. Sekwenzakele. Ngoba tota ulenda basukume eshonini. Holi hlongandlebe. Ngebulule.
Sibona momo
kanti hlongandlebe
usifeleje
isala kuje
sibona momo
wena hlongandlebe
usifeleje
awani
awani sibukusa sithi yekeli msebenzi yakho emibi
usifelejeni usifeleje.
Singakaluqobi uhlelo lwethu lwanamhlanje, ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikhomishini ecwayisisa ngokubulawa kwabantu eHarare mhlaka 1 Ncwabakazi ithi ikhangelele ukuthi uMnumzana Nelson Chamisa ayithula ubufakazi. Umphathintambo wezemali uza kwethula ngolwesine uhlelo lwebudget. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.